Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-ambassador Fadalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungela migoqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezinga eliphezulu ukuze sifeze izifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063 sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Africa siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba singekela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ubusela nokunye kuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo. Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ngikhuluma nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele ukuhlala masinyane belungise iholo lababalisi. Yanamhla lokho kungakalungi. Yakho khokho esikutshelwayo kwabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhangele ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini. Kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebe sikhona sesifisa ukubadalela abantwana izimali zesikolo. Lapho esihlala khona ukuzigcina lokuthi lathi sifana ngale sigezile nje isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa lamuhla ele-African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama-services atholakala ku-public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo. Unganika wamahle ngokuthi usiva ngumuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe, ongaholi kakuhle. Kubangelwa yikuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo. Idola leZimbabwe liwile. Liwa kakhulu suku sonke yilo liholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphethe yakolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela bezimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka-2020. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Africa linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.